tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 13 Nhlangula 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impahla ezitolo ziyazisilela kulandela ukwethulwa komthetho ongavumeli ukuthenga lokuthengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Ingathi okwakhathesi akula sitolo esingelalutho, kodwa ungananzelela njengoko ngikunanzelela ngangangena izitolo lokuzwa njengabanye abantu, kukhanya ungathi impahla ziyehla ziya phansi.
Mayuyu balaleli, lamhlanje ke ngumhlaka 29 hatshi mhlaka 30, izakhamizi zemaphandleni zithi zididekile engqondweni kulandela umthetho osungulwe kuleviki ovimbela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Kuhlelo liphuma lendaba sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxa ke ngodaba lokukhulumisana okwenziwe zinduna zemandebeleni lomongameli Mnangagwa.
Ufisa ukuthi abantu bakwazi ukuthi uzibuze kamthwakazi usesondele, bangathalazi ngapha nangapha nangale, kodwa mababheke phambili ukuthi hhayi leli lizwe lokuhluphekela igibhithi kamthwakazi siyaphuma kulo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Impahla ezitolo ziyazisilela kulandela ukwethulwa komthetho ongavumeli ukuthenga lokuthengiswa ngemali yakwamanye amazwe. Sixoxe lomela isigaba seSouthaton eHarare umnumzana Peter Moyo, saqala ngokumbuza ukuthi ubunjani umumo lamhlanje ezitolo.
Lo usethu 142 of 2019 usuyenza ukuthi khona abantu babezayanga, abantu bengahli ezindlini. Kakhesi amasupermarketu amanye wonke abantu nje sebezigibhela izinto zawo bayozibiyeka lapho ababeka khona. Amasupermarketu amakhulu lawa njengabo-OK, ungangitshela wena ukuthi khona i-1 kg eyamathemba iyenza $100, umuntu yehola 300 kumbe 200. Kuyabe kusitshoni khonokho? Siyasinda njani elizweni eliwome kangaka? Abantu laba abasibusayo angazi ukuthi bayakuzwisisa into abayiyenzayo, kumbe bona bangamasela abasuthayo abantu bethu sihlupheka kangaka.
Manje abantu kodwa bayathenga yini izinto njengoba usitshoni ukuba sezidula kangaka?
Akula muntu othengayo. Nxa ungangena koke ATM ospa obana amasupermarket amakhulu, abantu bebenyikinya amakhanda nje kuphela lezimele esupermarket. Uyazwela usizi abantu, uyabona ukuthi khona abantu kathesi sebeduveka, akuselanto ehamba kuhle, abantu bayahlupheka. Mina ngilabantu abayanga ikukonstituensi yami, bayaduveka abantu mnumzana, asifuna ukuqambelana amanga. Kathesi lo mumbu uhulumende sesithi khona labo abalima umumbu hambani liyothengisa ku-GMB. U-GMB uyabethenga nemali ephansi kakhulu, kutho ukuthi khona ama-private players labayanaka basakhwanisa ukuthi khona bathenge. Lo into leyi iziswa ubuhlungu, yazi ukumela abantu sokuthengisa ukuthi khona sokubuhlungu, ngoba nxa ukhangela abantu ungangena ko-OK. Ngibisuke khona mina namhlanje, sikhangele nje abathanda utshwala labayana, i-whisky i-red label isitshaya $300, i-750 mils. Kathesi ungitshela ukuthi khona shuwa isinkwa ngibuthole mina sisenza $8.90. Kuyabe kusitshoni khonokho elizweni elithiwa khona le-independent?
Ye, kodwa sizwa kuthiwa isisindo semali yona le Zimbabwe, ama-bond notes, isingani sesiqinile nxa siqathaniswa lesedola leMelika. Kungakutshengisani lokhu kodwa izinto zona zithiwa ziyadula?
Baqamba amanga kula ibhondi inoti kuyini bona basebenzisa i-RTGS kuyini okuthiwa yi-RTGS yimali yini kumbe yimali yabeyitransferwa usebenzisa ukuthi khona ibe suke kubhenki siyangaphi kumbe kuma-suppliers nte akula mali yezimpako bakhuluma emoyeni so kuyaqinani yinti kuyini okuqinayo khona kungekho akula mali yezimpako la ibhondi inothi abalitshoyo lelwane litsho lutho ayiso mali imali ayikabi khona bakhuluma umoya so find ukuthi khona abantu nje makhaza alabana ama-hard dealers baloko besebenzisa i-US dollar akula nto abayibhandileyo lapho ngoba nabo abantu abanye abayebethengisa izinto zabo bayazithengisela la le-hard currency ngoba imali kuphela eyikutshoyo ukuthi khona i-US dollar le ayisoze iye ndawo uyabona ayisoze iqitshwe ukuthi khona siphumile but ibhondi akula bhondi how do you say umuntu oyabethengisa into zakhe ehambe e-America I mean ehambe e-South Africa wayehoda into zakhe esebenzisa i-foreign currency ubuye umtshela ukuthi khona thengisa lo moya kutshoni khonokho
alo-ke ngumnumzana Peter Moyo omela isigaba se-Southerton eHarare engowebandla le-MDC kobulawayo khona kubikwa isisindo sedola lemelika sesehlile kakhulu nxa siqathaniswa lemali yeZimbabwe kodwa izitolo lakho kubikwa kungamanga kahle sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi
well umumo obulawayo mubi kakhulu singathi nekuleyo kuqalise khona phana kubo Tuesday kusiza kuthi akuzofika lamhlanje umumo awutshintshanga esikunanzele yikuthi indaba le stories esijalise esifakweyo esithi u-SI-49 lot yena abantu bangasasebenzisa i-forex sebenze ibond e-RTG sokwenzakele yikuthi ezitolo akusangeneka kusathengeka intengo yenzo ziqansile ungananzelela kuhle okukhanya kwenzakele ezitolo kukhanya abantu bezitolo barethile nge-black market lanxa bengasathathi leyana imali emzini i-US dollar kumbe i-rand kumbe ipula but bahle barethe ukuthi bathole indawo eziningi into eziningi zi-ranger between 10 times and 15 times kulobu nzima silokuthi obontaba akusabambeki izinto and kuze kube lula ukuthi aluba bekuthiwa abantu bavunyelwe ukusebenzisa imali yemzini bekuchipa so okukhona yikuthi khaya ngathi kulokukhawulisana sibulokuthile okuthi abantu le-decision ethethwe kumbe lo mthetho ofakiweyo abantu bezitolo abawuthokozeleli ngoba bayatsho labo ukuthi balohlupho lokuthi izinto lezi abazithengisayo ezinye bavele bathi bezihodela babazihoda khona babesebenzisa imali yemzini phoke ngaso xa bengasayisebenzisi abasazuzi inzuzo kufanele bayizuze ngobona qala babesazi bazi bethenga le bazabuye bethengisa ngemali zemzini so konke loko sokuluhlupho ema-farmasi lapho imithi ayisathenge ngoba kuqala e-farmasi okungelahlupho ubungena nje e-farmasi ukuthenge nge-US kuchipa kathe sebefuna amabhondi but uthi uyagayela ibhondi imali yakhona abayibalisayo tolt vele iyabi i-more than 15 times kwezinye indawo i-product ongayithenga phose ngemali ephansi so hhayi kulobu nzima abantu abasakwazi babambe ngathi bayekele
sike saxoxa labaseHarare bathi kwezinye izitolo impahla vela akusela usuke wabona yini isitolo esingelalotho kumbe silempahla elutshwana kakhulu khonapho kobulawayo
ngathi okwakathesi akula sitolo esingelalutho kodwa ungananzelela lokho ngikunanzelela nxa ngangena izitolo lokuzwa njengabanye abantu kukhanya ungathi impahla ziyehla ziya phansi zingaze zithengwe zikhanya ungathi azisabiselwa ngendlela yakhona kodwa azikho sibili izitolo esingathini ngathi zasilalutho kodwa iqiniso yikuthi impahla zilokhu zisobela ngambona ngathi okwenzakalayo zena ezazifakwe emashelfini abantu zingathengwa khanya ungathi akusasabiselwa ukuthi ufakwe so nxa zilokhu ziphela kuyagcina nje kuthile okungaselalutho so-ke lolo hlupho siyalibona ukuthi xa uhulumeni engatshintshanga ingqondo kule ngozi yokuthi sesibuyela ku-2008 ozangena esitolo ungatholi impahla ngoba kuqala wawungena uthole kule nkuni uthole kula maputhi la makhondom into wawuzithola ngo-2008 ngibona ungathi siyakhona pha
manje nxa abantu bekhuluma lapha emgwaqweni izakhamizi zithini
izakhamizi imkhumbulo yabo iyahlanganisa iyalelahle sibona ngathi into yokuqala uhulumende iphutha lenzileyo yikuthi afake umthetho ahlathe umthetho lowo awuqalise khonapho yiliphutha abalenzileyo ngoba izakhamizi ezinye zithi hhayi engxenye kungasinceda lowo kuthi kodwa abantu umuntu abakhala ngawo kakhulu yikuthi umthetho lowo ngawuthe ufakwa abantu banikwa isikhathi uthi engxenye uthiwe hhayi ngo-January 1 sizafika kwisitshini yokuthi sabe sesisebenzisa imali yangabemzi ngoba uhlubo olukhona kathesi kuthiwa sisebenzise ibhondi kumbe i-RTGS but iqiniso elikhona yikuthi uhamba ngathesi ebhenki ukuthi ufuna ibhondi ibhondi yakhona yikho uchaya umthetho uthi imali ungayisebenzisi i-US dollar uthi irand lingasebenzi uthi ipuli ingasebenzi fana senziye ebhenki senzifuna phela imali yami le ngiyibhenkile ukuthi unike ibond lelo ngiyelisebenzisa lebond lakho nalikho so senze njani kulabanye abantu for instance nxa uthenga ifuel kathesi bawutshela iRTGS asiyifuni iswiper asiyifuni bathi leta imali ibond ngokwalo bond lakho nalikho zikhona izitolo ezidimanda khonokho so iluhlupho olukhona ukuthi uhulumende ufake umthetho akusebenzisa imali leyo kodwa leyo mali ingekho kithi akwenzi ingqondo so izakhamizi yakubona ukuthi into eziwe ngohulumente ethi khonapho khonapho lapho sibile uhulumende katshengisa ngokuhlonipha abantu.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Uhulumende usethule elinye njalo ixakela lomthetho statutory instrument esizenza kube licala ukuthwala umumbu usiwe kwesinye isigaba kumbe ukuthengiselana umumbu kungelamvumo kahulumende. Lomthetho usolwe ngabanengi ababalisa umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umthetho lo sithe siwuzwa sacabanga ukuthi engxenye bazi somela ngobana ngendlela ethi lonyaka kome kakhulu abantu kabavunanga lutho. Okwesibili kunjalo izinto zikhwelile phakathi kwezinto ezikhwele kakhulu yimpuphu okuyikuthi impuphu ikhwele phakathi kwesomiso esikhulu kakhulu. Ngakho-ke besicabanga ukuthi uhulumende uyazisomela ngoba yitho isikhathi sokuthi abantu basizane ngamabele khathesi. Manje nxa sekubuya lalo umthetho esingakwazi ukuthi umthetho ocatshwangwe ngubani othi umumbu abantu bangawuthwali besuka ngapha besiya ngale kumbe bangawuthengisi bebangathengiselani umumbu wonke uye e-GMB ngibone ngathi kuyimhlamba lokweyisa abantwana beZimbabwe. Uhulumende nxa esesenza njalo inhloso yakhe isibonakala ukubana uvele uqonde ukuthi abantu babulawa yindlala. Lowo mthetho xa ukhona ngomunye wemthetho esangene phambeneyo odlula konke okungaba khona ngoba umumbu yisona isiqokoqela sokudla kwabantwana beZimbabwe.
Manje ngokubona kwakho umthetho lo ungawujonge ukwenzani? Bona babona ungani uzaphathisa na isizwe njalo ubona ungani zingaba khona yini indlela ezingayenza ukuthi umthetho lo uphathise isizwe?
Angiboni ukuthi kuzaphathisa isizwe ngayiphi indlela. Indlebe yami izwa ukuthi kuthiwa laba abalimayo yibo abakhala ngokuthi umumbu wabo kawusathengwa kuhle bangazi bawuhambise GMB kababhadalwa masinyane kodwa-ke bafisa ukuthi umumbu wabo uthengwe endaweni eyodwa njengegolide lochinda mhlawumbe legwayi lanxa iy'ndawo zenela zakhona zithe qaqa ezegwayi. Umthetho lo ngomunye wemithetho ezama ukuthi ujabulise mhlawumbe abalimi abathi umumbu sizawuhambisa endaweni enje sizathola imali masinyane. Kanti kube kanti-ke lowo mthetho okuhambisa umumbu e-GMB kumele kube ngabalimi abakhulu kumbe laba abalokuthiwa yi-command agriculture. Thina esizilimela emakhaya ngithola nini uhulumende lo vele engakazalwa sasikwazi ukuthi amabele siyaphanana kumbe siyathengelana sizesintshanela ngembuzi ukuthi abantu bangabulawa indlala. Kangiboni ukuthi ikhona enye indlela engaba khona ngaphandle kokuthi amabele wona lawo othiwa kawuhanise e-GMB uhulumende uzabhodela ngale engabhadalanga labalimi laba abawuhambisileyo abe sewusebenzisa-ke esesenza khona kodwa i-drought relief kodwa abanikazi benjani bengawubhadalelanga. Uvalela abantu ukuthi baphilisane bona bodwa njengokuhlalisana kwabo. Ufuna ukuthi adinge udumo ngokuthi amabele angabase-GMB usezawalandela ngoba yinkampani yakhe enza kufunayo ancenge ngawo abantu adinga ngawo amavoti akusoze kusisize. Niyibone enye indlela ngaphandle kwayona le ukuthi mhlawumbe uzagijima ayewuthatha futhi abesehambe nika abantu emawadi eqalisa khona emakhaya ukuthi ulaka lwabantu lwehle emadolobheni indawana ezikhethiweyo lokhu ngokuphozisa ulaka olukhona elizweni hatshi okokuthi ngokokuphilisa abantu
yona indlala iyinjani lo umnyaka ikakhulu sikhangele ukubana kathesi umnyaka usuwedlule inyanga eziyisithupha usizafika emaphethelweni kunjani kodwa emasimini lapho lezindlini
hhayi emasimini kasikhulumila ngakho kasikhulume ngezindlini ezindlini ngakusadliwa iqiniso yilona lelo ngendlela yokuthi njengoba ngithile abantu kabavunanga thola abasemakhaya ukuthi bahambisela abasemadolobheni okuncinyane ngabuye ngatho ngathi impuphu ikhwele ngezilinganiso ezingakaze zibe khona eziyisimanga emhlabeni kunjalo nje abantu kabasebenzi imisebenzi kayikho lanxa imisebenzi ikhona laba abantwana abasebenzayo iholo labo vela lihambelani ngitsho lokuqonga kwentengo ngakho indlala yindlala abantu sebesidla kanye mhlawumbe abalenhlahla njengentsha engelamnikazi eqinisweni ukuthi indlala ibhahile ngoba le mali khathesi lalaba abala abantwana phandle kwelizwe akade bebathumezela umnyane ngaba irandi beyipula umbe liyusa lelo kalisebenzi abantwana babulazi indlala ezindlini abantu beqamele amarandi ngobana uhulumende lo vele uzwelo kalalo indlala iyanuka indlala ibhohile indlala izaphuma lezidumbu zabantu
lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Izakhamuzi zemaphandleni lazo zithi zidideke ingqondo kulandela umthetho osungulwe kuleviki ovimbela ukusetshenziswa kwemali yakwamanyamazwe okunenga sikuzweni kunthathele izindaba yethu uAlbert Ncube eseGwanda
Lokho kuza ngemva kokuba intengo yempahla ezitolo ikhuphuke ukumangalisayo ngemva kokwethula komthetho lo owe-statutory instrument 142 owengqabela ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ukuthenga lokuthengisa eZimbabwe. Iningi lezakhamizi ezigqoke lo msakazo we-Studio 7 ziveze ukudana ngenyathelo elithethwe nguhulumende. Unkosikazi Agnes Dube weDema komzimuni uthi iningi labantu lithole nzima njalo baboni leli nyathelo liguqula impilo kaZulu.
Inyathelo lethethwe nguhulumende alincedisi ngalutho. Ongalamali lokho sele enjalo engalamali. Njalo leli nyathelo lakhona ngeke lilithuthukise ilizwe. As long ilizwe lethu lingalamali, siyabe silokho siphakathi kohlupho. How many years silo hlupho lemali? Akula lutho olwenziwayo. Akulo ngoba ngwe 2 days, ngoba ngwe 1 hour, ngoba ngwe second, but siyabuyela futhi khona lapha.
Unkosikazi Sakheleni Ncube westeze uyilonki udikala themba lokuthi limali izawuguqulwa umkhono welizwe esithi limali izaphela njalo amandla njengemali yohlobo lwama-barriers checks.
Laphana kwahamba so kwagcina ama-barriers check esiwa okuzwayo so sesabela ukuthi kuzaphinda kube njengakhona kuyana futhi okwama-barriers check. Ngoba lokhu kunzima sibi. Sabona ngakho singatsho njalo ukuthi sabona ngakho kwakathe sivela silathemba lokuthi kuzatshintsha usise endaweni elungileyo. Ngoba siphakathi kwendlala asikwazi sididekile emakhanda.
Umnumzana Alec Ndlovu ngesinye njalo isakhamuzi sengameni yophondo. Uthi lawo esabela ukuthi idola laseZimbabwe lizaqhubekela phambili lisiwa. Ngoba uhulumende engenanhlelo zokwenza imali.
Izinto zingaphonguba ngeze sivuka mpunzana. Kuyaphambanisa kakhulu inhlelo zebhizinisi. Singakhohlwa ke hlabe zulu ukuthi sike saba sesikhathini sokuba lezi mdola. Kato kwenza saze sathi thina asiqalisenini ukusebenzisa i-multi-currency system. Kwakuyini? Sasisemumweni wonalo ukuthi sasilezi mdola elaphelelwa ngamandla. Okokusebenza mina kangibona ukuthi kuzasebenza.
Esine njalo isakhamuzi unkosikazi Betty Spanda uthi intengo yempahla ikhuphukile ezitolo njalo kalathemba lokuthi lumthetho uzathuthukisa impilo yakhe.
Lapha veleka sikaboni ukuthi kwenzani. Impuphu ziqansile asilasenti ukuthi imali yakhona leyo ukuthi sithenge. Sizayithatha ayi sisakhangele sikhangele so ukuthi kuyanga silovalo ngoba kuthiwa yake yakhunthwa luhlavu lombhobho ihlezi lokho iqaphisa amadlebe laphana sikhathe sivela sesibona ngazathi khona kuyana sokubuya asazi bakithi.
Unkosikazi Juliet Ngiwani ngumqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe, i-WDAZ. UThuZulu kumele anikeze umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube ithuba lokulungisisa umnotho welizwe njalo uveze ukudana ngabezitolo asebekhiphe impahla ezitolo.
Ezitolo abantu sebekhiphile i-special amakhemesi la mashop akade le mpahla abazithengisa ngemali yaphandle kwelizwe sebehle bakhipha impahla lezana bazishihla. So ikhwesi kwesabela ukuthi izitolo kuyasala kungela lutho, abezitolo sebefihlile. Siyethemba nje uhulumente uzakuba le nyathelo lokuthi lokho kungaze kwenzakala, ngoba nxa kungenzakala kungaba kubi, amashophu ungasala kuthengiswa inkulu.
UMnumzana Msizi Gumbo ucubungula ngezomnotho uthi leli nyathelo liveza uhulumende osephelelwe ngamaqhinga njalo kalisoze liphumelele.
Kusegcekeni ukuthi khona lapha sibuyela edubeni esake sabayilo, njalo kuyadanisa ukuthi khona abakhokheli bethu abenelisi ukufunda isifundo ababalaso. Into seziqalisile uphela emashelfini ngoba zithengiswa ngale mali le ngumule engathengiyo. Akula ma-prizes aza kwehla ngoba leli bondi not kumbeni zimdola lijujuka daily.
Urhulumente weZimbabwe uthi leli nyathelo ngelinye lamaqhinga okuthuthukisa umnotho wakuleli kungenani lokuthi into ngempahla ezitolo iyayiqonga. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Abezemidlalo yokulibazisa uZulu etshiyeneyo bathe gwaqa namhlanje embuthanweni omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka oweRoyal Bulawayo Arts Awards 2019. Le imidlalo ibalisa abahlabeleli abaqumbaqumba uZulu okuthiwa ngama-comedian ngesilungu, labakamabonakude abama-TV labo bakhona abaqanjiweyo. Asazi-ke ukuthi ngobani abazathola-ke izicoco, kodwa siyabafisela bonke abazazithola lalabo nje abaqanjiweyo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa loMnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu mfowethu.
Ye, ungasitshela ukuthi ubone njani lokho kwenzakeleyo ukubana umongameli Mnangagwa ehlangane lenduna zesigaba semaNdebeleni lenkabazo?
Into yokuqala engayitsho ukuthi lesi sehlakalo sibonisa ukwethuka nokungazethembi kukahulumende kaMnangagwa, ikakhulu ngendaba ephatha umthwakazi, imvelaphi yakhe nomlando wakhe, ikakhulu kusukela ekubuseni kwayo izano, ukuhlukunyezwa nokubhujiswa kwabantu okwaba khona ngesikhathi sombhuqazwe weGugraund. Lokhu ngikutsho ngoba enyangeni ezintathu uMnangagwa usenze imihlangano emibili khona phana emzini wenkosi osobizwa kuthiwa yi-State House manje, kuxoxwa ngodaba olufanayo, okungabe kukhomba ukuthi umzamo wokuqala lo azama ukwenza ngokuqogelela ndawonye abantu abathile ababizwa ngokuthi Matabeleland Council awumphanga izithelo lezi azifunayo. Yikho-ke sekuze kwaba khona lo mhlangano wezintuna.
Ye, kodwa ekuqaleni ube ngani ngumuntu ongafuni lokukhuluma langakho. Siyabona laphana wake wabuzwa zintatheli zindaba eDavos, wala ukukhuluma ngodaba lona lolu, wala njalo ukuthi kasoze axolise. Ukuthi kungakukhona yini okumenze waguqula ingqondo?
Ye, kuvele kunjalo khona. Ukubeka kakuhle ukuthi le ndoda ekuqaleni yaqala ngobunke arrogance ethi ngeke ayabuya ivumbule leyo ndaba water under the bridge. Kodwa siyambona manje uyaqhaqhazela ugijima agcwala iguma lonke ufuna ukulalela ufuna ukulalelwa ngalolu daba. Isiyane lethendele ngeke likhale ligcwala iguma nje kungazange kwaba khona okuthile elidibane lakho ezicukwini. Lisuka lenze njalo ngoba lethukile. Kusho ukuthi kukhona ke okumhlokozayo umnangagwa okwaziwa nguye naba laba abomthetha phansi wakhe asebemngcweba indlebe bamtshela ukuthi sukuma ngokuphangisa wena udibane lezinduna ukuze ukwazi ukucima umlilo lo ozayo. Uyalizwa ikhoza lomlilo khona lapho baswa khona liyamshisa. Wenza kanje nje usekuzwela ukuthi kukhona luyeza luyenyenyela. Themba labantu bakamthokazi ma bebona khona okokwenzakalayo mabangazithatheli phansi. Minengi imizamo yabantu eyenziwayo eminye ungayidelela kodwa abantu abaningi babasha umlilo welongwe ozothi noma ungawuboni ngamehlo kodwa ngaphansi uvutha ungabeka unyawo lwakho phezulu uxathuke.
Manje kungakutshengisani lokhu okwenzakeleyo ukuthi induna zona zingagcina lazo sesikhwameni sakhe na kumbe kuzatshelwana amaqiniso kugcine kulungiswa indaba yegugurawundi?
Angikholwa mina ukuthi izinduna zizophetha zisesikhwameni sakhe. Ekuqaleni bekungathi angizethembi kahle kodwa kuthe ngemva kokubona umbiko wazo obeyinkulumo ethulwe phambi kwakhe nomnangagwa ngizwe ngibekeka isibindi phansi ngathi isibindi gidi. Hayi kanti azelwa amakhosi kithi sikhona izinduna zisase namasende. Kuyabongeka kakhulu lokho. Engibonayo-ke ukuthi endaweni yokuthi azifumbathe azifake esikhwameni okuzokwenzakala ukuthi lo mlilo engithemba ukuthi uyabaseka uzondlondlobala ngamandla. Ngibonile ukuthi uzamile ukuthi ahlukanise abantu phakathi wathi izinduna zikamthwakazi ezise-Midlands mazivale umlomo zingakhulumi. Angakwaziyo ukuthi abantu lapha labe bengabuthananga ngenxa yokuthi bazinduna ezivele emathebelelendi ngokwemingcele khona yona lethi mathebele north south iphelela lapha. Abantu bakamphakazi bathe chidisaka bakhona base-Midlands thina sinje ngokudabuka kwethu kongumba nasise-Bhelingwe noma ngiye ngazalelwa eTsholotsho. Bona labona abantu izinduna kithi kungumbani izinduna ezinjengabo omafala omachazi izinduna ezinjengabo obunina osogwala ogwesela ezigcwele lapha e-Midlands kubojombe osilobela olwagwelu. Izinduna zikamthwakadlizana bezinalo ilungelo ukuthi ziyebuthana lezi zinduna ngoba yizona ezabhuqelwa abantu babulawa nge-ground. Kumele zihlangane zibonisane nabanye babo ababulawelwa abantu. Yikho-ke engibonayo ukuthi kuzomehlula lundoda lokho kwinto kuzophetha kusilethele impumelelo efunwa ngabantu. Asifuni ukulungiseke ngeyakhe indlela, sifuna kulungiseke ngendlela kamthwakazi.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Kubalaleli ngiyavalelisa kodwa ngifisa ukuthi abantu bakwazi ukuthi uzibuse kamthwakazi usesondele. Bangakhalazi ngapha nangapha nangale kodwa mababheke phambili ukuthi hayi leli lizwe lokuhluphekela igibhithe kamthwakazi siyaphuma kulo.
Hayi, kuyezwakala, isibongele kakhulu. Lo-ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcweti ecubungula ezombusazwe ebesixoxa layo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Kwezemidlalo ngamafitshane, iqembu lama-Warriors lilomthwalo onzima kusasa lapho elizadibana khona lele DRC emdlalweni wenkezo ye-Africa Cup of Nations. Leli qembu kumele linqobe ele DRC ngemiklomelo ethe xaxa ukuze lenelise ukuya kuhlandla elilandelayo. Izolo abadlali beqembu bebethe abayikudlala nxa bengaphiwanga imali yabo ezinkulungwane ezilitshumi lambili 12,500 ngamunye, kodwa kubika babeyiphiwe ingxenye yalimali okwenze bavume ukudlala le DRC kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.